Ababalisi bahleli bekhala ngokwenza kwesisindo sekolo labo njengoba behlawulwa ngemali ebulenjini ye-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impati eningi elizweni isithengiswa ngedola lemelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokhu kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa, kodwa ababalisi bathi abasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoqane enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalisa uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi ntambo wezemali. Lapho besifika emahofisini kancube bamfice engekho, bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho uFokancube aze alungise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yatools umnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoze aye emsebenzini.
Kunebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila yonke into esiyithengayo ithengiswa e-United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje eyenzakalayo umathi yakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje nge-United States dollar noma nje uhulumende gcine inika yona idelta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazisa ama-priorities ibeka ngaphi kuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho okokuthi umthulinibe nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi-ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje singasabuyela ngemsebenzini siyabe sikhonapha siyabe sifundisa nsuku zonke siyabe sikhonapha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wathola ukuboshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokhu akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisilo kuqala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozisele usekelo abalithola emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube lokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni ye-Central Police lapho amagqwetha e-Zimbabwe Labour for Human Rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke-essential laphana-ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo akula-ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophele ukuthi lokuthi-ke ngithemba ukuthi bathe bevula ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona njengoba-ke bathi ukusibopha sile salary caravan sisuke emtare sisiza khonapha-ke eharare imatch yethu leyani i-constitution yethu yatshengisa ukuthi-ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona akukho ukuthi-ke umthetho ngasibopha kulokho. Ngalokho-ke sahamba-ke khona ngabe hayi bafike basidina sibomaholo amabili silokhu esikhona-ke. Kodwa-ke ngemva kokufika-ke kwabomthetho bethu abasinyelayo ama-lawyers ethu bakhanye sebefikelani inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi-ke hayi layi-law and order ikhezi zandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Punye wenhlanganiso yabatsha eGeneral Consensus ngomunye wabakade betshengisela. Yena-ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli amazwe Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ungakhali isehlakalo esenzakale lapho e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphongukutshintshwa ibizo from umgabe kwaba lo Mnangagwa ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona i-section, ama-section e-constitution abuzwa iyona i-government esasikhangelele ukuthi izabe i-democratic to ebantwini isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be-demonstrate especially sikhangele i-economy esikiyo especially nxa sikhangele indaba yama-teacher izisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade siriduce to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwakubona sokumele behlale imonthi yonke nge-$60 eyengagwangi lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees balabantwana ababevulathi esingo-february kusema-university balemmula kumele bezikhangele endlini so kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizo
iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi u-commanding officer wesifazana ezama ukutho kuyozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu mele ngi-27 useharare ngingu-Gibson Bebe.